VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo mohle olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 8 kuzibandlela 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyabe izidalile ekuqaleni manje. So imali yabe izidalile ukuthi yiphi njengoba engaphuma ngaphandle kwebizo nangandawo. Uyabe esekuqaleni ngabana elima njengoba kuphuma ngumlimi omkhulu. Sibonile amaphilisi akuthi esabudiya eboda esenzisa abanye akhilisibakashele lapha ngoDisemba insimu zakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa use kukhefu okwamaviki amathathu njalo ihofisi yakhe ithi uza kuba eziphumulela eselizweni.
Sihlangene ku meeting yesiphangephange sikhangele udubo osolubhekane lelizwe udubo lwama gold panning gangs lawa abulala abanye bebathathela lokho ababe bekwembile.
Ikomiti yeParliament ebona ngezemigodi ithi izaqala uphenyo lokubuzisisa uZulu ngodaba lwababulala abantu endaweni ezilemigodi elizweni abaziwa ngokuthi ngamashurukwi. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi ilizwe lakhe lizafakela ele-Iran ezinye njalo izijeziso zenotho kulandela ukudutshulwa kwamabhomba abehlose ukutshabalalisa amabutho eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa use kukhefu okwamaviki amathathu njalo ihofisi yakhe ithi uza kuba eziphumulela eselizweni. Isikhulumeli sakhe uMnumzana George Charamba uthi osele ephethe isikhundla sikaMnangagwa okwamanje ngumsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga njalo uza kuba entshintshana loMnumzana Kembo Mohadi. Umnangagwa uzaphenduka emsebenzini ekupheleni kwenyanga. Ibandla leMDC lithi kuyadanisa ukuthi uMnangagwa uya kukhefu echiya umnotho weZimbabwe uqhubeka uchabalala njalo uhulumende wakhe ekhanya engakwazi lokuthi abambe ngaphi. Sixoxele uDokotela Nkululeko Spanda oyisikhulumeli somkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa.
Kuyizenzo zomuntu ongela kuzwisisa njalo ngela nhliziyo enhle. Esikhathini esikuso kade singethe ukuthi uZulukazi weZimbabwe uthole nzima kakhulu, abazali bakhangelele ukuthi kathi izinkinga zokubhadalela abantwana i-school fees into esangazeni zizolungiswa kanjani. Kukanti-ke umuntu ozithi umongameli welizwe uyafuka nje enzengani uyabalekela izweni. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kunokuhluphayo kokonokuthi uyazi ukuthi ngesikhathi esifanayo ngomnyaka ophelileyo wenze waba nobunzima kakhulu elizweni leZimbabwe ngokukhweza iy'ntengo ze-fuel. Lokhu kutshengisa ukuthi akala zwelo lokuzwisisa udaba lokuhlupheka kwezizalwane zeZimbabwe ngesikhathi esifana naleso.
Bakhona abezanu-PF abathi umongameli ulelungelo lokuya kukhefu njengawo wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi umumo wezenotho umi njani.
Ye, lokho ikuphosisa uphiqiniso ngoba uningi weZimbabwe akalitholi lelo khefu. Uningi weZimbabwe usebenza 24/7 amalanga wonke omnyaka ngoba phela umkhonomi uzima abantu besilwa. Abatho njalo ukuthi babazisisa ukuthi iZimbabwe iphilwa kanjani njalo ukuthi abantu beZimbabwe bathole kanzima okungakanani. Njalo kunye okuhlupha yikho khona ukuthi lanxa yekhona uMnumzana Mnangagwa akukhanya ukuthi uyasebenza ngalokho ngathi ikhefu ulidinga elani yena vele umuntu ohlala esenza umsebenzi ongala ukuphumelela okukhulu omubi kuthi ukuthi vele uhlale sekuphumuleni ngalokho akumelanga athathele ixesha lokuthi enze ikhefu elikhosta uhulumende lozilukazi wezimbabho ezinye izimali uhamba kwakhonokhu kuzothatha izimali kakhulu eziningi yikho ukuhlupha abantu kube ngafanelanga abe lalelo khefu ngendaba yokuthi thi uzabe dlalisa izimali eningi umuntu ohlala ekukhefu ngendaba yokuthi umsebenzi wakhe u-very weak.
Udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe njalo lelunga ledale leZANU-PF Central Committee uMnumzana Joseph Chuma yena othi uMongameli Mnangagwa olelungelo lokuya kukhefu njengaye wonke umuntu.
Lokhu ngiyabona kuhle kutshengise ukubana vele ilabantu abadalelwe ukuthi ungusola abazasola into yonke ungagcina ususola lokuthi yindaba umuntu ethe make ngefike ecaweni usola ukuthi kakati wayengahambanga emasileni kuloti ecaweni. So abantu abavelele phila ngokusola bazasola into yonke ntembe ngoba ngiyakhumbula kulo daba lazo lakhulu kuyatobona kulabantu abathi behamba eqhuba idonki indodana lomfazi abantu bathi kati lina liyahlale lingaqhuba idonki lobi ligadi bathebe ligadi labanye bathi hawulele shuwa alibizele idonki ligadi libabili kangaka ubaba ubama wagada abantu bathi kati babao indawo ngobhare waye uhamba ngenyawo ngoma egadi ibhekiwenaningomana ngabe ugadi idonki wathi ligadi labanye basola futhi bathi hayi kati lolee ungashiuba zihambe ngenyawo ligadi idonki bayiqona sebeithi ngcono selithwale belidongi lankulu. So kuzenzeto vele abantu abafunge basuthiseka ngalutho empilweni yakho.
Kodwa abe-MDC bathi udlalisa imali kahulumende kanti lakwenzayo njengomongameli kabakuboni.
Udlalise imali iphi ngoba nanku phela izini uthi u-deputy chief secretary onguye-acting chief secretary owamanje ubaba uCharamba ukhiphile i-statement esihle sobala ukubana umongameli usesiye ekhefini kodwa uzabe ekhonapha elizweni lakithi ezimbabwe uyabe ezidlalela epulazini lakhe. So imali abe edlalisa yiphi njengoba engaphuma ngaphandle kwelizwe nangandawo uyabe eseplazini kwaphana elima njengoba ina ngumlimi omkhulu sibonile amaphilisi aku-social media eboda ebhekisa abanye athi bemvakashelele lapha ngo-December insimu zakhe. So ngumuntu osekona hhayi ngizabe ngikhona lapha ngenye ndawo uyabe ekhwaphana ezilimela nje ephumula ekhwaphana epulazini lakhe pho-ke imali edlalisiweyo yiphi. And then nxa usukhuma ngoti wona wethi kona into esezenze umongameli kabaziboni kuthi ke vele bayeziphoxa bona ngokwabo ngoba kathenki ungakhangela kulento eziningi esezinzile esezinzisele ubana sokulo mahluko phakathi kohulumende lo okhona kathesi lo hulumende obe ekhona ngamuvana.
UMnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Central Committee sixoxela ekobulawayo. Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngezemigodi ithi izaqala uphenyo lokubuzisisa uZulu ngodaba lwababulala abantu endaweni ezilemigodi elizweni abaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Kubika intathelizindaba yethu uMlondolozi Ndlovu.
Ilizwe libone ukuqonga kwezihlakalo eziningi zabantu abahamba bethwele izikhali bethatha ngodlame igolide emigodini yabanye. Izihlakalo lezi zikhuphuke ngomnyaka odluleyo lapho kufe abantu abambalwa abanye balimala ngenxa yokwenza kwabo mashurugwi laba. Idale lePhalamende likhokelwa yikomiti ebona ngezenjwayo namhlanje lenze umhlangano lathatha inyathelo lokuba kucushungulwe ukuba lolu hlupho lunginqatshelwa njani. Umgcinisihlalo wekomiti le uMnumzana Edmund Mkaratikwa nguye owase intathela izindaba ngalolu phenyo.
Resolved to conduct an inquiry into the matter in order to identify and trace the foundations.
Siza kwenza uphenyo kudaba lolu ukuze sibone ukuba abantu laba baqala njani ngaphi, sibone ukuba kulokho asebekwenzile sokuphambanisa njani ukutholakala kwegolide elizweni.
Omele emagwegwe edayele iparlamente yomnumzana Anele Ndebele uthi njengekomiti bafuna ukuba udaba lolu lulungisizwe ngokuphangisa.
Njengekomiti yeparlamente emele ezokwenjwa kwemgodi elizweni, sihlangene ku meeting yesiphangephange sikhangele udubo osolubhekane lelizwe, udubo lwama gold panning gangs lawa abulala abanye bebathathela lokho ababe bekwembile. La ama gold gangs besizwa kuthiwa ngamashurukwi. Ikomiti ikhathazekile kakhulu ngalokho.
Kodwa ingcitho ezigubanayo zombusazwe zithi uwenza uphenya kusoze kusize lutho, ngoba kusazakala ukuba omashurugi laba abathintwa ngabomthetho ukugoqela amapholisa. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Kobetsa Itakawira.
I-Commission of Inquiry kwathesi ayiqakathekanga, ngoba lokhu kuzadlalisa ama-resources awelizwe njengokathi sihlezi sihawulela lathi kulezinto eziningi eziqakathekileyo umele zisebenzise khona imali. Kodwa xa ngikhangele isekhithi esilayo neZimbabwe, amasosha sike sawubona echaya abantu abangela macala, sike sawabona amapholisa lawo esemgwaqweni, i-capacity balayo bekuthi bayimisa amashuriku lawa asehluphile.
Ngenxa yendlala eselizweni, abantu abasendaweni ezitholakala igolide sebephila ngokwemba, kodwa ukubulalana osekusenzakala emgodini le yikho sokudanisa abaningi. Abanye bathi omashurugwi laba abahamba bebulala abanye bathunywa ngabezombusazwe, kodwa lokho akulabufakazi. Kodwa abaningi bazibuza ukuthi kungani bengabotshwa. Amapholisa wona athi asebophe abaningi, bekhuthaza uZulu ukuthi amangalele bonke abephula umthetho. UZulu lethemba lokuba uphenyo lolu luzazama ukuqeda lolu dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi ilizwe lakhe lizafakela ele Iran ezinye njalo izijeziso zenotho kulandela ukudutshulwa kwamabhomba abehlose ukutshabalalisa amabutho eMelika akwele Iraq izolo. Ele Iran liphosele amabhomba ohlobo lweballistic missile ahamba umango omude adiliza izakhiwo, kodwa kulamuntu ofileyo. Lokhu bekuyikuphindisela ukubulawa komholi webutho lakwele Iran obulewe izindizamtshina ezingelabatshayeli eza kwele Melika ngolwesihlanu lweviki edlule. Kodwa uTrump yena owayethe nxa ele Iran lingavele lizame ukuphindisela ele Melika lizathatha amanyathelo alukhuni, uthe ulesifiso sokuba ele Iran lisebenzelane lamanye amazwe. Ake sizweni amazwi akhe.
As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you, the American people.
Ngilokujabula ukulazisa ukuthi akula sizalwane seMelika esibuleweyo ekuhlaselweni kwayizolo. Kulutshwana kakhulu okwawonakalayo, lebutho lethu liphephile. Ibutho lethu elikhaliphileyo likhona njalo lizimisele ukwenza laloba yini ukulivikela lina zizalwane zeMelika lomhlaba jikelele. Ele Iran likhanya selidedela emuva, okuyinto enhle kuZulu womhlaba wonke jikelele.
For the world, no American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken.
Lawo ngamazwi kaMongameli Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube, yena othi amazwe omabili kawasoze aqale impi yomhlaba.
Siyakuzwa khona lokho, siyakubona njalo ukuthi iMelika yenze lokho okade kungacacanga ukuthi kungenziwa, ukuthi kulale omunye wabaphathi bamasosha e-Iran ophezulu. Kube sekuthi i-Iran iyasiphendula layo ngendlela ekade ingalindelwanga. ukuthi sihlasele iAmerica yona ngokwayo ngokuthumela amabhomu esiya lapho kule okulenza mshina zeAmerica khona ukubonisa ukuthi amazwe omabili azinikele ukuthi angalwa impi engasibangela uhlupho olukhulu ngoba nqabe ngalwa kuyakhwela ishuweli kukhwela izinto eziningi emhlabeni kwenze kube nzima ngaphandle kokufa kwabantu kuyakwenza impilo yabantu ibe nzima nje emhlabeni.
Kodwa wena uyibona iqhamuka na impi yomhlaba wonke iWorld War ngalokhu osokwenzakele?
Hayi, kakho oyifuna iWorld War, wonke umuntu uyayesaba. Into lanxa kunga o-America le-Iran zingalwa nje impi encane yokuphoselana ngamamisayili lapha lalaphana. I-World War iyabisidinga kube khona bo-America labo-Russia labo-China. Hayi, kakho ufuna ukufika laphana ngoba phela kakho zasala. Hayi, singeke sibe la i-World War 3 kusale umuntu ngokuba amazwe alezikhali ezesabeka kakhulu. Ngakho-ke kuyabe kukhandwe ukuthi nxa bengaqhubeka besilwa babeza kulwa. Kodwa kuyabe kuyakonakala izinto eziningi i-NC East ngoba i-Iran izaphi izahlasela abangane be-America kuleyo ndawo okuyakwenza ukuthi kuchitheke into eziningi. Kodwa ngibona sengathi bafuna ukuyinqanda impi bobabili kabayifuni bekhona ngoba kakho ozazuza kuyo leyo mpi.
Kodwa ingaqhamuka impi ubona ungani angangenela yini amanye amazwe afana le-Russia le-China?
Hayi, angiboni ukuthi kuleli veli ngangenela kuleyo ndawo kula makhulu. Kungaba lokukhuza kuphela ukuthi hayi lokhu akungenziwa, lokhu akungenziwa. Okwakhathesi impawu kazivezi ukuthi kukhona ongangenela, ungananzelela. La mazwe amakhulu, ikakhulu iRussia neMelika, ziyathanda ukuzikana. Ngayo iRussia iseSyria, iMelika ime kwenye indawo, ngayo iMelika iseIraq, iRussia ime kwenye indawo. Ngokuba yona lawa mazwe ayikhiye emhlabeni. Hayi, ngathintana kabi kuyonakala kakhulu, kodwa angiboni ukuthi bangalwa over u-general we-Iran kumbe i-Air Force Base ye-America e-Iraq.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Uzolo seveze ukukhathazeka ngesaziso senhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council ethi izisebenzi kazisoze zenelise ukuya emsebenzini ngenxa yokungeneli kweholo lazo. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lokho kuvezwe ngunobhala we-Apex Council uMnumzana Gibson Mushangu emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare.
The level at which our incapacitation is raised to is come to a very tense one. We are no longer even
the seneli sikhona uya emsebenzini. Isimo sesifike kusibanga esisibi kakhulu. Kunje izikole zivulwa ngolwesibili, kodwa amalunga ethu akasoze enelise ukuphendula evela kuzigaba ezihlukeneyo lapho kade bekhona.
Abenhlanganiso emela ababalisi abafundisayo emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union in Zimbabwe, ARTUS, bathi lanxa bekuzwile okuthiwo ngabe-APEX, kabavumelani lakho. Osechiya isikhundla sokuba ngumphathi sikhwama uMnumzana Ngqobizitha Nyathi ulandisa ngomcabango wabo lowo.
I-APEX kayithembakali, ikhanyayela ama-double standards, kayimeli zisebenzi njengokukhuluma kwethu. Thina siyabe sithi imali kayikho, lezikolo lazo zizabe zivaliwe. Khangelani ukuthi imali esikhuluma ngayo imali eyaholwa ngo-December kuthiwa nge-festive season izasebenza ukuthi abantu besebenzise. Ibe yiyo futhi imali eyasebenza ukuthi abantwana bezikolo ibhadale ama-school fees.
Unyathi uthi kabamthembi uhulumende, ngakho-ke kumele asetshenziselwe ezinye indlela ezizokwenza abalalele, hathi ukumelela ukukhulumisana ngomlomo kuphela kungaphumi lutho.
Into eyayenza ukuthi izikolo zivulwe yikuba imali isiphiwe izisebenzi iyimali ekhanyayo, iyimali esebenzayo. Nxa kungela mali ephiwe abantu kusho ukuthi le msebenzini wangikhona sizabe lokho sihlezi silindele imali yokuthi ibuye.
Ukukhalaza kwezisebenzi zikahulumende kuza ngesikhathi izikolo sezizavulwa kuyonale iviki ezayo. Abazali bathi bakhathazekile ngale inkulumo yezisebenzi zikahulumende. Ingcwethi kwezokuhlalisana kuhle ukwaZulu uMnumzana Rejoice Ngwenya upha umbono wakhe phezu kombiko wabomanyano we-Apex Council.
Izisebenzi zikahulumende zilenkinga ngoba yizo eziphethe uhulumende. Bahlala bethenjiswa yi-Apex Council izithembiso ezingapheliyo becilwa nguhulumende. Bafanele bazwisise ukuthi uhulumende esilayo kasi uhulumende osuthisa izithembiso. Bona nxa besithi bafuna ukubhadalwa ngama-US dollars, imali eqondane ehambelana nama-US dollars, kabaqinise ngendlela yakhona ngoba sukukaningi bethembisa amalunga abo besithi bona bakhuluma lohulumende, uhulumende ebaqila.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Japhet Moyo, uthi udubo lweholo elingeneliyo kasilo lwezisebenzi zikahulumende kuphela, kodwa ngolubhekane lezisebenzi zonke elizweni.
Sike sabona betshenisela kumnyaka odlulileyo, sike sabona besiyahambisa ama-petition kuma-ofisi ka-Ministry of Finance, bethuselwa sibili, bethuselwa kwabuhlungu.
Njenge-ZCTU, uMoyo uthi bafisa ukuba ngabe uhulumende uyalulungisisa lolu daba luphele kokuphela. Umhlangano obizwe nguhulumende ngolwesihlanu uza ngesikhathi abenhlanganiso ezimbalwa ezimela ababalisi sebeveze ukuba amalunga abo engasoze anelisa ukuya emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngeviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owake waba ngomunye wabancintisa ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika, uMnumzana Julian Castro, ubonakale eBrooklyn, eNew York izolo elo-Senator Elizabeth Warren esithi usesekela yena ngemva kokuphuma kulumncintiswano. Ngesikhathi ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC lithakazelela iminyaka edlula ikhulu labunjwayo ledlula engamachumi amabili ilizwe lithole uzibuse, abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi kunengi kakhulu okufezwe yileli bandla okwehlule ibandla leZANU PF eminyakeni engamachumi amane kazibuse eZimbabwe. Kubika uBenedictine Hlapho.
AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa balijayele ihlombe ibandla elibusayo ANC besithi lisebenze ngendlela encomekayo kakhulu maliqathaniswa leZANU PF. Mibili kuphela imizi phakathi kwelitshumi engelamagetsi. Munye kuphela umuntu phakathi kwabalitshumi ongatholi amanzi ahlanzekileyo. Abantu abedlula izigidi ezilitshumi lane, 14 million, bahlala ezindlini ngaphandle kwembadalo ezakhiwe nguhulumende emadolobheni. Kwezemfundo lakho, munye phakathi kwabadala abalitshumi ongakwazi ukubhala lokubala, kanti kwezempilakahle abedlula izigidi ezine abaphila legciwane lengculaza baphakathi kohlelo lukahulumende lokwelatshwa. Lobanje kusasekunengi okusafanele kulungiswe. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi sebephezu kwakho.
The economy, yes, is in a bad shape. There's less demand in the economy.
Siyazi ukuthi ezomnotho kazimanga kahle, kodwa asilalanga siphezu kokulungisa konke lokho.
All I can say is that we are not sleeping on the job. We know what the problems are, we know what the challenges are, and we are addressing them.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Godfrey Viki uthi kunengi labeZimbabwe iSouth Africa yizwe loluju lochako.
Sikhuluma nje kulezikolo zikahulumende, abantwana abaphiwa amabhuku mahala, bafunde mahala, bathola ukudla mahala ezikolweni. Sikhuluma nje eSouth Africa zikhona izindlu ezakhiwa mahala, zitholakale mahala nguhulumende. Sikhuluma eSouth Africa umntwana ozelweyo ezalwa ngabazali abahluphekayo uthola imali ayihola mahala yokuthi akwazi phela ukuthi akhule abe ngumuntu.
UMnumzana Mlungisi Jabalala yena uthi uthathekiswa indlela okuhlonitshwa ngayo amalungelo oluntu.
I-ANC ayizange yaxotsha abelungu, ayizange yaxotsha abelungu, lwahlonipha amalungelo abantu. Kwaba lentando yeningi eSouth Africa. EZimbabwe azange sakubona lo since 1980. Sibona abantu behlukunyezwa bechaywa bafake emajele benzwa zonke lezi abanye bebulawa abanye benyamala kuzobela namhlanje
lobanjele South Africa lalo lilomnotho osuntengantenga iningi labeZimbabwe bayasebenza kanti imisebenzi le yiyo ephilisa imuli zabo ezisekhaya umnumzana Viki uthi kuyethusa ukuthi uhulumende we-ANC wenze konke lokhu ngemva kweminyaka ephansi kwamachumi amathathu ebusa kanti wezanu PF useze eleminyaka engamachumi amane uZulu esidla imbuya ngoluthi
yondla abantu bayo ize yondle abantu baseZimbabwe iSouth Africa izihambela yodwa ngeke izifaniswe neZimbabwe iZimbabwe liguso elingelamnikazi uhulumende ophila ngokubulala nokucindezela abantu bakhe ngakho ke ngeke ngiyifanise neSouth Africa
ibandla le-ANC selihlele umkhosi omkhulu ngomgqibelo esabelweni seNorthern Cape lapho uZulu azathi kwaxa khona kuthakazelelwa iminyaka le edlula ikhulu lizelwe 108 years. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Amabandla amakhulu ezombusazwe athi eleZanu PF lele MDC ayavumelana ukuthi kumele akhulumisane ukuze kuvuselelwe umnotho welizwe. Kodwa amabandla la kawavumelani ekuthini inkulumo lezi kumele ziqhutshwe njani. Ukuhlaziya loludaba siqoxe lomgcini sihlalo we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Tabitha Khumalo, lo mnumzana Malaki Nkomo owebandla leZanu PF belabalaleli be-Studio 7. Bebexoxa lo Gibbs Dube njalo uMakhumalo nguye osungula lingxoxo.
Awusoze uthi wena siyegumisana umloda. Kuye dingo wakho umuntu umlamlankuzi wena Nkomo engingamaziyo mina ipolati yenu le kanti wena Nkomo wakubona ngapha ukuthi wena upasu grade 7 mina ngipasu form 4 sesiya ku graduation wena iye graduate la labo form 4 inkokeli ezikupolati zawina amavoti amangaki bala bameli bepharlamenti abangaki epharlamenti so singaze sachaya inja sifike umphini ake siyekile ukukambelana amanga sitshela uZulu lomhlaba wonke amanga ngoba amanga lakhe angithi sesingaphi namhlanje bali sithi lina abantu abasephalamende okuthiwa yibo abakuhulumende yibo abangazwananiyo yibo abantu okumele bakhulumisane nendoda
nxa kungathiwa qalisanini kutsha lina iZanu PF le-MDC kambe kuyini ongayilenza ukuthi ligcine likhulumisana sibili kungelabo Polati laba
into ngani leyi yindaba enzima kwabathube ekuthinini ngegoba nasesikhethe umbuso sesidlule kuma-elections sibe sokuthiwa khona yenzani lokhu nalokhu angithi ukuthi singene ku-election after every 5 years siyabe sidinga ukuthi ngubani ozakha isicathula egumeni manje nxa sokunjalo ukuthi ngemva kwama-elections esibuya futhi sesiba nezinye izinkulumo ukuthi lo ngindlulengo esofanele ukuthi ngisaye nasanse esitapukeni kwathinthini angithi phela laphana nxa ngiwina mina i-election ngingena ukuthi nami ngikhokhele for the next 5 years bona ngabalungiselele ukuthi labo bangene nxa kungabuya le mina ibuya i-election upresident idikaya nanga ukukhuluma nabantu zonke izinto umama u-honorable Khumalo azivalisayo yizo phela izinto okufanele ngabe bayazifungisa bekukwenjani ezifunwa yiyona leyo insaniyo yepolani ukuthi bazikhulume kukhona ngane benabanye batho uMakhumalo ukuthi wena mtambaro kumbe wena uzibanibani lawe wena alinabantu thina yithi esinabantu abantu besizwa sikhuluma sisetafuleni yona leyana kodwa nxa sizahle sibe yithi thina esijaja ukuthi bani loba nambafune ngababuye kufele phansi kulungisa zoba nethe imibono yabo sithuthukise ilizwe leZimbabwe
thabisani ncube pho kumele kwenziweni kwenze ukuthi kulungiswe konke okuhluphayo eZimbabwe
ama-political party lawa asazi ukuthi kumbe balwela for iy'khwama zabo kumbe balwela ini ngoba abantu ekhaya bafise iqinisekile and
siyabonga labo bekungabalaleli be-Studio 7 nalo Makhumalo we-MDC lo mnumzana Malaki Nkomo wezanu PF bekhuluma lo Gibbs Dube lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.